Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhlaka-6 Nkwenkwezi 2020 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ngemva kokuxotshisa amalunga edale lephalamende amane izolo, ibandla le-MDCT lithi lizaxotshisa abanye njalo.
Uzokhumbula ukuthi 24 months, exactly 2 years ago, yena uChamisa waxotsha umama uKhuphi. So wayemxotsha esebenzisa aphamandla, wayesebenzisana nezandu.
Iningi lithi akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezabela abaswelayo ukudla okuvela kuhulumende, ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo.
Ehleleni lelo kuncedisa abantu ngemali, uzathola ukuthi bona uhlelo lolu alubanjwanga kuhle ngoba bakhona abanye abantu ababekuhambela phambili.
Lamhlanje sigqiba ingxoxo esiyenze lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube.
Engingakutsho ukuthi vele yona ijele asondawo elula khona ukuphileka kwakhona, isikakhulu nxa sikhangelele amajele alapha ekhaya eZimbabwe, ukudla vele kunzima, ingubo kunzima.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Le MDC elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lithi lixotshise amalunga e-MDC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa edale lephalamende izolo, ngoba lifuna kukhanye sobala ukuthi ngubani umkhokheli we-MDC uqobo. Leli bandla lithi lilakho njalo ukuxotshisa amanye amalunga kaChamisa kudale elifanayo. Usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda wazise izolo ngokuxotshwa komeli wedangamvura umnumzana Prosper Mutseyami, umeli wekuwazana East umnumzana Charlton Wende, usenator weMidlands unkosikazi Lillian Timvios kanye lonkosazana Thabita Khumalo oweproportional representation, ngemva kokulobelwa incwadi ngumakhuphe esebenzelana lomnumzana Douglas Monzora lomnumzana Morgan Komiti. Umakhuphe uthethe inyathelo leli ngemva kwesinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esokuthi nguye owayemele ekhokhele ibandla le-MDCT ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai, hathi umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abakaChamisa bathi okwenzakale izolo lokhu kungaphandle komthetho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikamakhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni, waqala ngokumbuza ukuthi ngabantu abathi basebenzelana lezanu PF na.
Hayi, lokho kokuthi uChamisa uthi noma abalandeli bakhe asizukulandela. Uzokhumbula ukuthi 24 months, exactly 2 years ago, yena uChamisa waxotsha umama uKhuphi. So wayemxotsha esebenzisa aphamandla, wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi. Uma ngabe wayesebenzisana nezandu ngaleso sikhathi uxotsha umama uKhuphi, hayi hayi kuhleke angafaka leyo inference. Kodwa thina sisebenzisana nezandu, thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yiSupreme Court, onguye owasihambisa eSupreme Court. ISupreme Court yafika yasi exonerator ngesilungu, yambamba icala yena. So kungenxa yalokho yikho sibaviza. Idinga uchazele nje kabanzi ngoba bafuna ukukonfuse abantu. Alliance I saw political party alliance ngamaqembu angu7. So kulabantu abaku alliance abangene ngeqembu le MDCT, yibo abantu esiba recordileyo thina. Sisazoba recorda vele abalokho nje ubona abanye lokho bezibiza bethu bona bangabe alliance. Sizoba recorda vele ngoba umthetho usho kanjalo. So into esiyenza insitha le into esayikhulumayo ngasemuva namanje siyayikhuluma. Umthetho ngumthetho.
Kungani liqale ngokuxotsha amalunga azinkokheli edale lephalamende?
besifuna ukubabonisa ukuthi okuthiwa ngesilungu there's a new sheriff in town. Bakwazi angithi yibade behamba phambili bekhuluma izinto kwathini kwathini, manje besifuna ukubabonisa ukuthi iSupreme Court ingakhuluma ikhulumile. Awukwazi ukuthi uyizibe iSupreme Court ingathi ayikhulumanga wenze ijudgment ibe academic. Ayikwazi ukuba academic ijudgment, ukuba academic ukuthi uyichaya indiva nje. Ijudgment mayiphumile inkantolo isithe lokhu yilokhu, yikho lokho kwenzakala. Mangabe ungakuthanda uya appeal, mawungasakwazi ukuaphila ngumthetho eZimbabwe. So asikwazi ukuba nabantu abazinkokheli ngaphansi kwebandla lethu abaphikisana nomthetho.
Vakhona abathi lanxa lingaze libaxotshe bonke abantu bakaChamisa kuyiwe kukhetho, akulalutho elingaluthola lina.
Hayi, free speech phela le, wonke umuntu uyavunyelwa ukukhuluma. Ngithi it's a free country, wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi akhulume into ayicabangayo naye, akwalelwa. It's a free country, angakhuluma noma yini into ayicabangayo umuntu. Ngabe kwakulula ngaleyo ndlela wayengayisoze ayitshontshe i-MDCT, njalo wayengasoze asebenzise udlama lusebenziswa against uMama Khuphe embiza i-dissident efuna ukumchisela endlini.
Umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. UNtungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lomunye wabaxotshiweyo edalela ePhalamende uNkosazana Thabita Khumalo, yena othi kusobala ukuthi uMakhuphe labanye bakhe basebenzelana lebandla leZANU PF.
Hayi, lokho ukuthi uChamisa uthi noma abalandeli bakhe asizukukulandela. Uzokhumbula ukuthi 24 months exactly 2 years ago yena uChamisa waxotsha uMama uKhuphe. So wayemxotsha esebenzisa phamandla, wayesebenzisana neZANU ngaleso sikhathi. Uma ngabe wayesebenzisana neZANU ngaleso sikhathi uxotshe uMama uKhuphe, hayi hayi kuhleke angafaka leyo inference. Kodwa thina sisebenzisana neZANU, thina sihamba ngomthetho owakhulunywa yiSupreme Court, onguye owasihambisa eSupreme Court. ISupreme Court yafika yasi exonerator ngesilungu, yambamba icala yena. So kungenxa yalokho yikho sibabiza. Idinga uchazele nje kabanzi ngoba bafuna ukukonfuse abantu. I-alliance ayiso political party, alliance ngamaqembu ngu-7. So kulabantu abaku-alliance abangene ngeqembu le-MDCT, yibo abantu esibarikholileyo thina. Sisazobarikhola vele abalokhu nje ubona abanye lokhu bezibiza bethu bona bangabe-alliance. Sizobarikhola vele ngoba umthetho utsho kanjalo. Asonto esiyenza ensitha le yinto esayikhulumayo ngasemuva namanje siyayikhuluma. Umthetho ngumthetho.
Kungani liqale ngokuxotsha amalunga azinkokheli edalela ePhalamende?
Besifuna ukubabonisa ukuthi okuthiwa ngesilungu there's a new sheriff in town. Bakwazi angithi yibade behamba phambili bekhuluma izinto kwathini kwathini, manje besifuna ukubabonisa ukuthi iSupreme Court ingakhuluma ikhulumile. Awukwazi ukuthi uyizibe iSupreme Court ingathi ayikhulumanga wenze ijudgment ibe academic. Ayikwazi ukuba academic ijudgment, ukuba academic ukuthi uyichaya indiva nje. Ijudgment mayiphumile inkantolo isithe lokhu yilokhu, yikho lokho kwenzakala. Mangabe ungakuthanda uya appeal, mawungasakwazi ukuaphila ngumthetho eZimbabwe. So asikwazi ukuba nabantu abazinkokheli ngaphansi kwebandla lethu abaphikisana nomthetho.
Vakhona abathi lanxa lingaze libaxotshe bonke abantu bakaChamisa kuyiwe kukhetho, akulalutho elingaluthola lina.
Hayi, free speech phela le, wonke umuntu uyavunyelwa ukukhuluma. Ngithi it's a free country, wonke umuntu uyavunyelwa ukuthi akhulume into ayicabangayo naye, akwalelwa. It's a free country, angakhuluma noma yini into ayicabangayo umuntu. Ngabe kwakulula ngaleyo ndlela wayengayisoze ayitshontshe i-MDCT, njalo wayengasoze asebenzise udlama lusebenziswa against uMama uKhuphe embiza i-dissident efuna ukumchisela endlini.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomunye wamalunga edalela ePhalamende axotshiweyo uNkosazana Thokozani Khuphe edalela ePhalamende izolo. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezabela abaswelayo ukudla okuvela kuhulumende, ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati ubikwa esithi kufanele ugatsha lukahulumende olubona ngabaswelayo elizweni olusocial welfare lwabele abampofu impuphu ngokuphuthuma. Okhokhela lolu gatsha umnumzana Paul Mavima uthi uhulumende usaqoqa imali yokupha imuli eziswelayo kanye labanini bamabhizimusi amancinyane ngesikhathi indawo eziningi zivaliwe ngohlelo lwe-lockdown olokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi njalo esiphathamandla sebandla le-ZANU-PF uthi amabizo alabo abathola lokhu kudla kufanele aqoqwe izakhamizi ngokwazo.
Uhlupho esisuka sibe lalo kakhulukazi enhleleni ezinjengazonalezi uhulumende lapha azama ukuthi aphathise uZulu ekutholeni okokudla, ekutholeni imali zokusebenzisa, kakhulu ke lekutholeni indaba zempupho, zinhlelo ezinhle kodwa kusuka kuphice ngenxa yokuthi kona kulabanye abantu abalobukhwaba ababisa izinto enganta zibuya ngohulumende kodwa kuyinto yabo abayicabanga ibona bevele befuna ukucatsha ngomunwe. Engikuthoyo nango ehlelweni lokuncedisa abantu ngemali uzathola ukuthi kona uhlelo lolu alubanjwanga kuhle ngoba bakhona abanye abantu ababekuhambela phambili basuka kulokuthi basebenzise ukudingeka kwenhlelo yokuthi kona into le ifike ebantwini abayibo abamele bethole usizo kwangena okwezepolitiki. Lokhu ngikutsho lapha kobulayo njengoba sikhangele uhlelo lolu belubanjwa ngama-councillors and ama-councillors lawa abaningi bangona phose ngithi bonke ngabebandla ele-MDC. So ungakhangela uzathola ukuthi kona abantu ababhaliswayo ukuthi bazuze uncedo lwemali sokutholakala ontanga abancane abangabasekeli balelo bandla and then uzuthola isalukazi omele lingabe siyathola asitholi lutho. So khona phana kube sosuka kuphici ngitsho even la indaba empupu leyi uthola laba abathiwa ngabejimazi bafike bethi sizoyenza izonal bengahlalanga phansi lezakhamizi ukuthi kukhulunyelwa nokuvunyelwa nokutshengiswane ngoba izakhamizi izwe ezazanayo ukuthi lo uhlala lapha lo uhlala lapha babe sebuya lohlelo abangaluconsultanga lezakhamizi pho kuyazala ngomona. Into bengifisa ukuthi ngabe uhulumende uyavuma avulele ukuthi yona lapha nxa indaba zinje into lezi kaziphathwe izakhamizi zingaphathwa yithi ama-politician ngoba mina njengoba ngingiwebandla eleZANU PF elibusayo ngizafuna ukubana ngifake abantu abebandla leZANU PF labana abangasobo bebandla leZANU PF pho bona baqonde nga. So kulesikhathi sokuthi kumele sihlukanise into zepolitiki nxa into zinje so sikhangele izinto zezakhamizi. So lapha kumele ngabe sigijimisa siqhakathekisa izakhamizi kube yizo ezisitshelayo thina ezitshela uhulumende ukuthi hayi la asikubambeni so lapha asikubambeni siyana singakwenza njalo uzabona into ethi iyathutsha.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma usomabhizimusi njalo esiphathamandla sebandla leZANU PF ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Namhla sigqiba ingxoxo yethu lolela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzacangulube njalo ophatheke kwezombusazwe. Umzacangulube labanye bakhe abahlanu bagwetshelwa ukuhlala entilongweni okweminyaka eyisikhombisa besetheswa icala lokutshisa imota zesiphathamandla sebandla leZANU PF elokitshini lesizinda kwaBulawayo. Kodwa bakhweza lolu daba emthethwandaba bephikisa isinqumo lesi basebesiya eSupreme Court lapho abaphiwa khona ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail ngemva kokuvalelwa ejele leKami le Harare. Umzacankulube uchasisa ngomumo wejele.
Vele ilona icala kasidala ngikhulume na kuyamisa iya ekwela micele. Lona vele icala kangilalo. Into nje yenzwa ngokugijima nje ukuthi njengonto into yombangazwe ukuthi amunye umuntu fuza angene phakathi kumbe simkhawulise kuphela. Kodwa ngokomthetho akulacala engiyalenzayo ngobufakazi obukhona. Akukufakazi obutshengisa ukuthi ngenza icala. Kumbe ukuthi mina ngakufuze ngivuma nendicala ngokuthi conviction kwafuza ngafike lapho ngoba vele icala kangilalo
bekunjani ekuvalelweni lapha bakuhlukuluzile nanga
engingakutsho ukuthi vele yona ijele asondawo elula khona ukuphileka kwakhona isikakhulu ngasikhangelele amajele alapha ekhaya eZimbabwe udla vele kunzima ingubo kunzima lokunye engathi ekami ijele elingcono lilamanzi lobukudla kungekho kodwa izihlobo zethu zandize kuphathele indaba yami le indaba yepolitics ngoba vele indaba engabotshiwa ngivele ngingayenzanga so le indaba nxa ungakhangela ukuthi njengomzaca engumuntu owangena kukhetho lwadlulayo ezimele yedwa waphuma lamavoti amaningi kathesi ku-MDC which means sengumuntu oyesabisayo ukuthi sengayiwina liyana sengasiwina isiqindi seblau south indaba leyoyila abantu abalemali ade beyilandelela esiphikisanayo kwezombusazwe athi bebhadala izimali even sifika ekame kwafika omkhulu omunye umphathintambo engathi uminister wafika elandelela indaba naleyi uthi efikile asihlalanga sikhathi sabantu sesithuthwa sihanjiswa eHarare ibi ndaba athi vele ibhadalelwa ukuthi ngihlale ejele ungakhangela even lesigwebo sakhona ngambi isigwebo sokuthi siphela ngoNovember 2023 ama-elections ephelile so akuzange kube lula ikakhulu eHarare izihloko sezikhatshana ukudla kuyahlupha eHarare kulakudla ingubo Harare kulamanzi ikho ubonile kokunye ngukhiphileyo kuFacebook wami kwaphuma sokuzinews zethu zigcwele kumaphephandaba achiyeningi sitsho nje ngibalisa ubuhlungu esihlane labo ngoba into eyinanzela kakhulu laba abakhangela izibotshwa bayazincindezela kakhulu amalungelo ezibotshwa kananzile manje thina njengabantu esike esihambileyo esikolo besibonisana labo amadala okuyinto abangayithandiyo so bekuthina sokungani sokuliwa but hayi mina bengizilwela izibotshwa bengingajoni ngibhoda lapho phambaniseka khona bembazisa abakhokheli lapade enkona kumbe kusesigurubhi kumbe kuseHarare Central bengisitsho njengoba ngisitsho ukuthi njengeHarare ukudla kuyahlupha laba ijele leHarare khokhelwa ngayizibotshwa lezi ezingathi ngama-prefect ejele lawa yibo abacontrol even i-kitchen bebesithi bangathatha iporiji elijileyo besibethela amanzi konke kona nokube kungasompilo elula athi khona ejele kodwa mina njengomuntu wade esazi amalungelo akho bengisima ngikhulume labo ngibonisane labo ukuthi hayi lapho eselikwenza seliphambanisa bengiyesabi ukuthi enye into uyakuvela usazi ukuthi awulacala akungeke kwadolisa nzima ngento ongayenzanga kodwa ngikubona kwami into enginazila kakhulu abantu abasemajele bayancindezelwa amalungelo abo kakhulu khangelela ukuthi laba abakhangela babe bayeyisa bekhangela phansi kodwa hayi mina bengiwamela lamalungelo ami ngibachasisele ukuthi hayi lapha seliphambanisa bagokheli bezindawo bekungekho lula sibili ukudla kwesikhathi lami ngebesikhathi ngebakhona lo mkhuhlane kuthiwa le iphela kwenzakala ngokuswelakala kwama-nutrients aqakathekile emzimbeni besiba isikhathi labantu besiyalo isikhwekhwenyana but hayi bengisiwa mvuka bekungela kudla ejele kodwa ngiqinisele ngathi lapha ngendoda kufuze ngimi amajele alapha ekhaya kakho kalungelanga ukuphila kwabantu ngoba ivile ukuhlala kwakhona eHarare besihlala siminyene okungenziyo onje ukuthi ngathi indlu eyi-1 njengemalokishini ibitholile abantu abayi-12 so kukuthi lilala likhroseni izinyawo omunye gade phezu kwakho so vele bekunzima ikakhulu ejele lele ngigcinelekilo iHarare Central lilijele liminyene kakudla onke amajele
umnumzana Josephat Mzacangulube ngolwela ilungelo likazulu njalo ephatheke kwezombusazwe ubaxoxa ecingweni lestudio 7 ekobulawayo Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kunezibotshwa ezedlula eziyinkulungwane ezimbili i-2528 esezikhululiwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenjongo yokwekethisa ukuminyana emajele. Izibotshwa lezi ngezivele kumajele aselizweni lonke jikelele ezigoqela omunye obegwetshelwe ukuhlala ejele weminyaka engamachumi amabili. Iphephandaba le-Chronicle lithi amapholisa ugatsha lwezendle olwe-Zimpax abikwa ebulele indlovu edolobheni le-Victoria Falls izolo. Indlovu le ibikwa ibisikhathaze kakhulu izakhamizi za leli dolobho okugoqela lenkamba yamapholisa. Isikhulumeli sogatsha lwe-Zimpax umnumzana Tinashe Farao uthi izakhamizi zifolile zaphiwa inyama ngemva kokubulawa kwendlovu le. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu umbiko eliyithumele nge-WhatsApp.
Sabonani, sabonani, sabonani basakazi beStudio 7 lani balaleli lonke. Hayi, okhulumayo nguZamani ePlumtree kodwa esigabeni mphuma empandeni esigabeni semzaza. Hayi, corona ish nasebutshwana lapha hayi bathi lockdown sisibulele. Hayi, sisibulele phela sithona ezindlini akuphumeka kuhambeki. Ah, le ndlala ezindlini lapha sisichaya kakhulu, sisichaya sibili kakhulu. Balalela hayi hayi kodwa inkosi khona balalela nithemba ukuthi wonke umuntu nje hayi kuzophela sizokhohlwa ngakho lokho sizokhohlwa ngakho shuwa balalela hayi ngiyabonga ukukhuluma labantu beStudio 7 donke balalela into ekhona phela singabeka kuNkulunkulu lento kuphela ukuthi hayi inkosi yekwaziyo kuzolunga.
Hey, silalele siyabona siyezwa olendlebe wathi uyezwa ya ungathatha indlebe uhloma ngapho lwethutha ngapho uvala indlebe ungeza ukuthi i-corona i-dangerous ya kuqakathekile khona ukuzivikela ungathi ukuhlala endlini ungahlala esendlini kodwa ungelakudla kodwa bathi faka nale imaski la uthelethele la ubona ukuthi abantwana balala bedlile ukuthi uzivikele wena kuqakathekile kakhulu. Hayi, kuzophela asithembeni kuNkulunkulu wonke vele sikubeka kuNkulunkulu ngamandla kaThixo kuzophela. Sinkalakathake ukuthi sithandaze kuphela uNkulunkulu uzasizwa uzasiphendula kwenye ilanga. Hayi, mina ngikhuluma ngukhuphe ya ukhuphe khuphe womstedi yayi lapho embuya khona ime ngikhuluma ngalesi sikhathi ngithi hayi uNkulunkulu uzasizwa kuzadlula okuyikorona sabe sihlezi nje lokho esiququbele nje athi khona pho esikhona siququbele asikwazi okungenza kanti ukuthi nithakuthini but hayi khona siyathovathova khonaoku nje okokuthi hayi okuthi lathi sifake emlonyeni sisafake emlonyeni asazi njalo kumbe baza estenda kula amalanga asikwazi banga estenda kulapho sizokhumula emuva ngabe sokurongo phela lapha ngabe sokutshintsha ibhethu endodeni hayi sokurongo sibili siyabonga sithi xoma kasizo
ukuzithoka langenhlonipho balaleli beStudio 7 ngithi salibonani umhlaba wonke ujikelele abamamela eStudio 7. Igama lami nguNjabulo wakoDube Isibongo. Ngibuya ekhaya eZimbabwe esigabeni sakwaMadlambuzi eMkhomeni. Ngizikhulumela nje bathandekayo ngicela ukubuza ukuthi njengoba singapha thina emazweni kwabamhlophe lithi siyenze njani nabantu laba esingakatsho ukuthi baphila amaphilisi omhlaba. Bazenza kanjani njengoba besemazweni wakwabamhlophe? Bazophila ngayiphi indlela kanjani? Ngizibuzele kanjalo njengoba ngizibika kufana ngiqhamuka kuphi esigabeni sakuphi. Nginje bathandekayo ngumuntu wezinyoka ngiyisangoma. Ngizibuzele njalo kufana njengoba sinje siyizangoma umthetho asiwuyali kodwa ngizibuzela mina kubana kungenzakala ntobani kubana mali ngadedela nathi njengezanuse sibonisane njengezanuse kubana lolu bhubhane singalumisa kanjani ngoba ngizanke ngizwe nelizwe lilodwa noma liqhamuka kumnini lizwe umnankakwa kubana uthini ngoba uyazi ukubana ilizwe lakhe lilezanuse ukubana ngatsho kubana abantu bakhe bayimele le nda yebo yasiyala ukubana lubhubhane lungafuna kubana umuntu aye esibhedlela kodwa lasesintwini kuyangena njalo sinje silamathwasa emzini yethu silabantwana babantu abahleli emzini ngizibuzele ukubana okhitshwayo kumele ngimhambise kibo ngalesi sikhathi saleli gcikwane ngimenza kanjani umntwana abantu ehleli esemzini wami ngiyabonga kakhulu bathandekayo lapheli khona lonke
lawo bekungamazwi eno lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane okhangelelwe ukuba amele ibandla lamademokrasi kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni komnyaka. Umnumzana Joe Biden ubikwa eseswela usekelo kulandela uphenyo olusanda yenziwa selokhu kwaqhamuka igcikwane le-coronavirus. Ingcwethi zogatsha lwe-United Nations zithi ukuthula kwele-South Sudan kulakho ukuthabalala ngoba iziphathamandla zalelo lizwe ziphatheke ngokubangisana ngezomnotho elizwe hathi ukuqinisa isivumelwano sokuthula. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Ingcwethi ezisebenza esigodlweni se-White House zibikwa zisithi uphenyo olwenziweyo lutshengisa ukuthi kusiyafika inyanga kaNcwabakazi kungaba sekubhubhe abantu abedlula 100,000 bebulawa ligcikwane le-coronavirus. Lolu phenyo luza ngesikhathi umongameli Donald Trump esithi ufuna ilizwe livulwe ngokuphangisa. Izolo bese kubhubhe abantu abedlula 70,000 i-71,000 kwele Melika. Khona ukubhubha abantu abayinkulungwane eyodwa kumbe ezimbili 1 to 2,000 ngelanga. Umaqondana ingoma yeshabalala rhythm esidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi besikhangele indaba ebesilazo. Ngemva kokuxotshisa amalunga edali lephalamende amane, ibandla le-MDCT lithi lilakho ukuxotshisa abanye njalo. Iningi lithi akufanelanga iziphathamandla zamabandla ezombusazwe kube yizo ezabela abaswelayo ukudla ukuvela kuhulumende ngoba lokhu kubangela ukuthi kungafinyeleli abakudingayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi nxa lifuna ukuzizwa njalo indaba zethu yanini ku www.voandebele.com.